soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali puka njani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ziku 5 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Robson Jere izolo isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokugqoqa ukukhalala umsebenzi.
Nasi kuhlaziya sibona obhedi wakhe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uJere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Isithile abantu kababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Uhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawe njalo ngawebandla lakhe. Akusebenzise lokho kanje ngoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni i-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo isithi le indlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UJere wetheswa icala lokubulala ilunga le-Atuz okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obert Masaraure. UMasaraure sokhululwa ngemali yesibambiso i-bail. UJere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Icala elethweswa Robson Jere licala elifanayo lelethweswa Obert Masaraure. Ngokunjalo nasi kuhlaziya sibona Obert wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uJere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza i-strike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyindlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba i-Atuz kakusiyo Obert, i-Atuz kakusiyo Robson, i-Atuz ngamalunga bekhona bengekho, i-Atuz yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uJere lo Masaraure bamsulwa ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapholisa athi kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Kalibona ukuthi kungaba khona mpela lobo bufakazi.
U-Isa Esifa kwenziwa i-inquest. I-inquest yavumbulula ukuthi ujaha lo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe u-Obert, kuthiwe omunye wakhe ubalekile use-America zukuzuku sokubotshwe u-Robson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awala bufakazi alabo, ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe istate oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uchere ngumbulali siyayazi izani PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawo ahlukumezayo asibophayo sizama ukuwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingatsheli sizama ukuwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-R2s isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ivandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ivandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo yikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumente ofani ngayizimelela inotho ekungayo yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi sinamanufactory kwakhiwe impahlalize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezibhodolo lezi ezokuvungula esithi ngama-2 so imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufactoring kwenziwe yonke into esithi i-value addition ukuthi kungapho ngokuthathwa inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange ziprocesswe yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokhu kube kuguqulwa kuthiwa i-currency ama-policy rate i-lending rate yokuthengisa sokuvalwa amabhenki kwathi akusole kutshintshe lo inguquko iza kuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza kusiza indawo ngoba sitholile ukuthi kwenzeni njalo
yiziphi lezi nhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho awubuyela embalini sisakuwa 1990 efaka umthetho we-SAP owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesihluleka ukuthi sakhezethu kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakele-ke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenzayo ngazi ukuthi ye i-economy thini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
i-self determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukuthi ukudibiza kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulu asebantwini okusibuleleyo elizweni okwamanje ukuthi konke lokho kwenzakala akwenziwa kukhangelwe impilo kaZulu ukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokho sekwenziwe lokho sokwenziwe lokho uhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengesystem alliance sithi hayi njalo kayiphumi
lingabe lisithi ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo ekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engazange sibe layo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela xa ekhona obenqabelayo la umhlaba uzabe kubonile kodwa-ke abantu abalisifo sokufeza abafisa ukukufeza banandlela eziningi nokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi i-advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyidingqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngiqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lisi lethu sikhulume ngazwi linye ngoba isikhathi sitshayile bantu bakithi
alo-ke ngu-Dr. Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho ixotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe.
Izaphu yayi inikwa usekelo yiSoviet Union yikho kwabenza bathula bangafuni ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalani emfaneni weRussia. Kodwa ke umbuzo uthi yena ekuyini okunye engakwenza mina mbona sengathi ayengakwenza wayezomela kwenze ngesikhathi sekuhlelwa indawonye yetafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika-1987 Unity Accord. Sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe abahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwana laba nabantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izanu ingangena emathebeleni ichachaze yenze intando esasivinjwa ukuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuziphi kwakungasoze kube khona isidingo sokuthi bacele ukukhulumisana nomlotha nezaphu. Izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezanu yayiwathatha kuwo ama-dissident noma yakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebeleni ayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident. Unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeleni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje. Isimo esavulwa suswa kwama-dissident esuswa emathebeleni isivumelwano sika-1987 engizama ukusho ukuthi ubaba unkomo wakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi izipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe yikho ubona abanye ababengenamabutho abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bepatriotic front ngoba yibo ababenabambo namabutho. Nango 1987 wona lawo matrice noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisane nomdala lo.
Kodwa nxa ukhangele imbali kamoyi unkomo ubona ungani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe umgabe.
Yebo ngiyavuma ukuthi ubaba unkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikamgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu. Uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mkabu Wonkomo ube yindoda elevision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abemathabeleland. Yena ubevule esakho isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso. Yiyo i-weakness yakhe kodwa umbono wakhe ubujulile kakhulu futhi lothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ngcedisana lebutho lezaphu amankampani amaproject awayewavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu ezinesi esendaweni okuthiwa kusemweneze nawunets namaplazi athila ayethe chithisa kanje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekileyo obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni.
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongo Lonkomo sile ngxoxo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elethe News Hoax lilo daba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele Supersport elekwale South Africa. Iphephandaba leNews Day lilo daba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamunicipal weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, $22,000 ngelanga, osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilo daba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani balandeli bomsakazo Studio 7, abasakazi bonke, umsakazo omuhle, umsakazo othandayo, umsakazo ke kamthakazi siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukubonga kakhulu ke inkulumo ke kababa George, George Mkhwananzi, ukhulume kamnandi ngendaba kababa unkomo. Ngiyibona izano isenza ulutho olungani luhle emehlweni ethu njengamandebele, njengomthwakazi, noma inhle kanjani, kumele ufake question mark. Khona babe ukuthi kukhona ababekwenza, kukhona ababekuvala, kukhona nje ababesenza ngakho izilima nokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela. Izana kaze yasithanda, izana nje akaze yasenzele kuhle njengomthwakazi. So baba George ukhulume kahle, siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakwazi ukukhuluma amaqiniso. Wasebenza ubaba omdala uNkomo kakhulu, kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma phuma waphela ke laphana kubudlelwano. Sazimela sodwa njengomthwakazi. Ngabe konke lokhu esiphakathi kwakho namhlanje njengomthwakazi ngasibubone. Siyabonga kakhulu, siyaqhubeka njalo. Siyamlalela futhi ubaba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma nakhe, isizwe amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele. Siyabonga kakhulu.
Ngibingelela uZulu wonke eZimbabwe njani shuwa. Ilizwe seliwonakele, izinto sezikhwele ngempela. Uhulumende wethu lo esilayo besifisithi ngabe kuyavota kutsha, abantu bevula amehlo. Nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kiyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo. Inkomo ebhaleleyo nxa ekwazi ukuthi laphana ngingabanjwa ayihambi, iyatshintsha isayidi nxa ibisedameni athila kwelinye isayidi. So lathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone ukuthi lapho esisuka khona kunjani. Size selenzima sitame ukuguqula ilizwe. Melele Studio 7 ngisenkaya esigabeni sasempho.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani Matiwane, linjani lonke bakithi. Hayi mina siyaphila ukuthi ngiqambe ngamabizo ayo ngaye libaningi lonke umhlaba wonke amagumbani ama nomhlaba ezobefika e-America ugqoko. Hayi thina siyaphila mpela. Hayi ngithi ke mbone ngombono lowo bani lo ndoda kuthiwa umavava lowo mbethi amavaza mbethi amavuvu umavuvuzela. Hayi into ayikhulumayo hayi no ayiqondanga and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani. Ungani asomuntu ezimu bakho, ungani umuntu ubozalelwe kwenye ilizwe uyakhulisa kwale America ungazakwazi. Manje into ekhona ukuthi masikhangele umuntu lo ufuna ukuthi isihlathi la yathike sike sihlale phansi simkhangele simbone ukuthi kanjani engqondweni yakhe. Bekume singenze nje ingqondo yakhe ngayayisiyo kahle asozeithi abantu bedubeka besenzenye bethena ye abantu bahlezi kuhle bahlezi kuhle. Le nto ayikhulumayo le mani yazi iyakhuba kakhulu iyakhuba asazi. No come the 33 sibone kuzawela phindulo uqhawuqhawu. Hayi madoda ngicela lonke lonke sisemagumbeni amhlaba sihambeni sike sikhole siyovota sonke sihambeni. Akulani ukuthi singaphi asihambeni siyovota nami ihamba mna ukuthi asengaqhela ungaza abanye. Hayi ngikhuluma isiqiniso lokhu akwenzayo lokhu. Hayi kathi sikhumbula abazali bethu bashona sibadla abantu baleabantu bafufaka emzizeni akusebenzile nazi zibuhlungu kakhulu. Hayi tanki mbombile makhiwane te mbonisa umbono omncane noma kuronga noma kuhle kodwa ngifundisa inhliziyo yobuhlungu. Babayi
siyabingelela emsakazweni Studio 7 siyabonga kakhulu. Sibingelela abalandeli abalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu ayo emarabb ma bekhomenta noma ma bekufaka ukuphawula bagxeka i-CCC be iqathanisa lezana u-PF. Kanti ngithi cha i-CCC ayiyoni ephethe i-opposition njengabo nabo ophoza umbuso khona lokho okhona wabomnanga bona bengagxeyi i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona babona ngakhona. Bengathi umuntu we-CCC uyabathengisa abadayisa no cha. Ngizwe omunye uthi abantu be-CCC ababoshwa abatshaywa izano ababulawa no. Abantu be-CCC bafuna ukukhulula laye umuntu we-MRP uzakhululeka mase kubusa i-CCC. So mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa le-CCC ukwenzela ukuthi akhipha umbuso lo ugcindezelo maybe phambilini sesingahlala phansi silungisela lezi nkinga abe-MRP abakhala ngazo. Kodwa singathi sihamba singama-oppositions indawonye si-oppose umbuso okhona singabi nombono ngendlela engizwa amadoda e-MRP ekhuluma ngakhona sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigxekane sodwa thina singama-opposition. Kanti-ke sesinika i-ZANU-PF i-power yokuthi kuqhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la baze bashona. So sithi asibambisaneni sibe munye. Ngiyamuza omunye uyagxeka ukuthi sithi sibambisana nabo bani. Indaba yokuthi sihlukane sizizwe ukuthi singamashona singamaNdebele singamakhaya angeke usisize sibambaneni silungisele izwe lakithi ngomnyaka ozayo ngevoti sesizobona okunye phambili. Siyabonga.
Siyabingelela Studio 7. Awubaki ngenhlupheko ezingaka esinazo ingakuba alibana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhitshwa esiyabathe siyazama ngalokho angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibenjani. Awubakithi ngokuhlupheka kwami engiyipho khona mina ngikhalela nje ukuphela ukuthi abantu bengahlanganiswa nabo phela lava amalawyers of human rights ngoba ngibona ukuthi bayini kune violation of human rights especially kuma pensions ami imali zami engaphungubandlululwa angazitholi ezidimo ezesovethi ama futhi ngayizo imali engazivelayo nakathi singezibona nihlupheka nokwenza ambathi kho kuze kugcine ngani ngiyaze ngiyokufaka kithi loko engiwahluphekayo noma ngingenzanga lukhulu manje ne-radio ayitelevise ukuthi mhlawumbe itshela umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nozulu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivula amehlo. Hawu bani, sesiyathe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu, siyahlupheka bantu. Hayi, into eyenza sigame ukukhuluma ukuhlupheka eZimbabwe mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ikhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo uwasangaphi ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki sebedinga imali ebantu. Wena uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo usiyabanika imali. Izama ayisakwazi kwenzayo bakithi, ayisakwazi kwenzayo bani. Abantu asiyekeleni ukutshona uduma uthi uyathenga into engasebenziyo. Ikhoyini leyo ngeyani? Igoldi leyo ngeyani? Wena inxa igoldi ibekiwe ungayithenga ulecala namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani? Awusaduyeke eZimbabwe bakithi ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnangagwa labomthuli. Abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini. Asiziboneni ukuthi thina vele sizintanda zisalatwa kudala. Noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside asikho embusweni wezami. Nyamangala lo muntu oloke ephethe ethi asihlangana sihlangane. Thika salatwa kudala sabulawa kudala namhla khona singahlangana sizayekele ukubulawa. Ngiyabonga sizosenza.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali, kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUZ isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo, isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ivandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.